sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku-13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ibandla le-CCC alichumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption ayisikho okwakhathi esiyi-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TCC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Angwaba khona ukuthi kasabonakala ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasozaphinda bonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lanhlanu iningi lawo engawokobulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lephalamende ezakobulawayo ezilichumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMathebeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa. Bakhankasa kamnandi kuthule endaweni eziningi, kodwa abantu abakangeni sibilokuzwayo. Kusalokuthula endaweni ezithize, kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokho abantu besagijima-gijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijeneyo, kodwa hhatshi akukangenwa okuzwayo, kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijeneyo. Abantu bayagijima sibili, abaningi siyazi ukuthi bebemelele nomination court yathi iqedi nomination court hatch sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalela ukuthi yena le imvike ezayo hayi yiko lapho kabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Uhlupho lwenzakala nge-TCC ukuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe, yiyo njalo ele monopoly monopoly over imedia. So ngakhonoko abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption. Ayisikho okwakhathi se new dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje enxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under i new dispensation. Lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe lezana uPF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner kuZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale kuZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba kuZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zinsuku
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohamba siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu uqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathi sesikampena sesigijima endaweni esijene imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
loke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliamente loke sikudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesiCC umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezijeneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokhu engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi sikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu labo abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengakubomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokho kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayikaqalisi nje abantu basatshaya imitshetsha phansi besenza imihlangano emlutshwane kodwa hhayi engakutshoyo ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi nsuku
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokhu ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokhu okungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona engathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethi yendlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingaze ibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yokuthi enze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hayi asiyomvumo ele ntandokazi phakathi
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla lesi-CC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla, njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo yibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla, unkosikazi Ellen Chiriyedenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandele isixwayiso sebandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezibalisa iMaswingo, Harare leMarondera, ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama-affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi, kodwa ibandla leli lizazivunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Shiriyedenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lama-candidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi ku-campaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of ama-strategies. Ngakho-ke lolu uluhlu labantu abaphumeleleyo ku-nomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe le-confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama-candidates. Njalo kulodaba olunye oluhluphayo olwama-double candidates, lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo, nxa sihluzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa ne-ZEC ukuthi udaba lama-double candidates lulungisiswe. I-ZEC siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi, bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abama-double candidates aso bantu bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize, njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafitshane alandelayo sizahamba e-court siseyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje, so njengebandla sesifake i-police report, sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isesemthethweni, njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuzi abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa, labo elithi bekungafanelanga bencintise, njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-TPC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalili. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni, ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi, amasamanisi sibaphile, njalo sesimelele abezomthethwandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-TPC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwama ama voters ngelanga lokhetho ukuze kukhona kungasoze kukhanye ukuthi umuntu omele iTCC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho yikho sesisithi indaba yangkhona ayihambe kube umthetho andaba sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obeqoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kunsukwana izilandelayo esithi uhulumende ingkhona izahlala phansi acubungule loludaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana okubangele ukuthi bagcwayisise kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela ngicela bonke abantu bemathebeleland bevotele iMRP MRP ama councillors njengoba ekhona ama MP sivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli abantu besishoneni vele kabafuni abasindebele sizimeleni sodwa lati kati kuyini esikufuna
Studio 7, Studio 7, ngabe linjani ndawo zonke, siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7, sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazi izwi lakithi limi kanjani, kodwa hayi, sizana sithi siphelelwe ngamandla, sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga, kanti hayi, siphelelwe ngamandla yabona umlilo ozayo ukuthi uyashiya kuphela, sithi phambili ngokuvota. 23 August asambeni maZimbabweni sevota sikhipheni zano okhulumayo umfuka bhoqo andana senyamandlovu sitizana ayiphume
ngabe unjani umsakazi nabalandeli ngihlala edabeni bengibheke ama candidates lawo afuna ukuba ngama president for ukhetho luka August 11 yawo wonke akula i1 even 1 indebele ngitshelithi ama party wonke lawo akula even indebele eli 1 ebelingaphakamisa isandla bali support bathi hayi cela usimile hayi hayi bafethu ayike abake ukudlala ngathi and even na lesicc abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othingo Shiriyedenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi but namhlanje sebesithi abantu babo abayenze ama card ama double candidates abahambe baye withdraw amagama why abantu labe nganaqiniso kanje and into eyone engalixwayisana nabantu bamandebele ukuthi zamani ukuthi lizilandi iqunywe phakathi ukuthi lizoqunywa phakathi MRP orobani okusalayo ezilongo ilizwe lengaqonywa ngaphakathi ukukhululeka angeke lezele ukuthola izohlala igijima ngemva kwabo lawa abantu until lezulwa nizeni. Ngiyabonga umsakazi
salibonani basakazi be Studio 7 ngiyalibingelela laba abalalela ayiseyabezwa umhlanga bathi bazavala ukhandle ukuthi ukulawayo but into kumele bebe yazi ukuthi last year kuma by elections ba contest ebemeli MDCA bayala ukuba ku CCC bebona ungani njengoba na ibandla lile 2 months abantu abasoze ukuze bevote bakontest abadliwa futhi ngabantu be Triple C. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi thina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi thina sesiphumile bekwasi vele iMDC bivele ihlupha ku Triple C that's why kuphunyiwe. So abayenzanga njengabe Gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe buyimonzo retsefuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokho ukuthi bethi yeke ubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngukhuluma intando yakhe kodwa kanyeka zajini. Thwele nzima ngebandla lezanu PF. Kade ezanje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After the elections uyawusayina ke ungasela umuntu okhuluma ngezanu PF wonke umuntu usazohluphe. Lokuluthu abazuluthela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7, njani. Aleke ngiphawule ngendaba yesisi indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhaliswa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha othe okobulawayo, uthe ngokobulawayo sokufakwa abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la isisi ngathi ilesizayo kancane. Sisile ngathi lesizano kancane leyo sisi yakhona ngoba hayi sicina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi ngoba linto vuye ngani le yento zeHarare phakathi into othwayi iqale ilungiswe iHarare vele iqondanga vele nje sisi izano kanje into nje khona njaye la bantu amashona vele ahlale ngamashona kusoze kujike lokho
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka Studio 7 indaba ye Triple C le inzima le Triple C ibandla le ligangile manxala izo thatha abantu abavela eHarare zobafaka kobulawa bebe yamakhansila kanti abantu bakobulawa bangaphi simzwile ubabulo kade khulume ekuseni lapha lo Tunkamili Nkomo lo obesisithi ye usekhitshule katshana kwathatha umuntu eHarare wafaka kubukhansila hayi hayi sicela ukuthi ibandla leke lihloniphe abantu mani umuntu lo muntu kabuse lapho ohlala khona ungasuka emzini akuzobusa kwemzini wenye indoda kanti uyabusilo indoda le iye ngaphi masuzobusa emzini kwaleyo ndoda kanti so ibandla lesicela ukuthi ke lihloniphe abantu umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona ayenge sithatha umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ukhansela le akwenzeki lokho abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo so iTPC kayingangeni isitathe sezani PF lesisingcolileyo lesi sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona amakhansela onke laba asindibela sekhitshule kanjana kwafaka amakhansela vele eHarare hayi asikufunda ukuganga lokho
alibonani salibonani Studio 7 linjani basakazi hayi thina siyaphila sikhona hayi khona apho ezimbako siqanjelwa amanga umnangakwa umnangakwa lamanga madoda ezekhulume lokuradio ukuthi sizanike imali esiqambela amanga hayi yangaze ngiyibona hayi siyangekile thina badala ngiyabonga
linjani linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonke thanda lonke hayi 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 iTriple C kati wayi ivoxa voxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu cabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi iTriple C win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilobugebenga phakathi kade zabantu babula indlala hayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasoze zisize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayilithanda ukuvotela izanu so wayilithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mani mashona lamandebele yekelani icabinet kamnankagwa yonke iyodwa mani hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni labana abantu mani lidlani kakuzanu lidlani kuzana abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni iTriple C kuphela abantu asibambaneni sivoteleni iTriple C sonkeni sonkeni asubeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bengazi bavoxavoxe iTriple C kodwa nayazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izani ngawini sifuna ukukhuluma sonke sisemazweni like lizwe ngendlala ngoba lizodubeka lizobona singake size silithumezeleli leyi audio ayihambe singake size silunike lutho shiyani ugawula votele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni eliwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa haya sukani kuzanu lonke likwazi ukuthi abantu abenu basemasayipetch yakwezilwane ipetch yakwemfula yekelani uvotele izanu yekelani ini siyalicela bazali siyalicela lonke ungabe ngumzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela from kuphi kuphi yekela hamba
hambani ku triple C long.
Eh studio Steve studio 7 livuka njani? Eh mina lami gama u Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma kumalunga akithi e triple C. As concentrate ten siyaphambili manje asinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho siya khona. Asikhohlweni yilabo abantu befazi laba ama independent ama candidates lawa sayina azithi ngawe triple C yona esazi sobala ukuthi akakhethwa ngalibandla. Eh afana nalendoda ebikhuluma ku studio 7 izithi yona ngeka ward 1 kobulawayo. Uyamuzwa le mkhulumo zakhe azilokhu zayo ezokufuna ukuhlukanisa abantu. Uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwego ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelwe libandla. Kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhitshwe or nampo Monzora. Sesehluleka nje, uhlulekile nje nokufilda even one candidate. Funa ukuba yilokhu zeni imbuzi edla yodwa. Kodwa hayi ngikazathola umuntu ngithunezana ngekeisize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kasela mandla uvala ulezi ufana ne-barriers check.
Linjani emsakazweni, linjani emsakazweni ka-Studio 7 Ntungameli Nkomo, hhayi siyayibonga, siyakubonga mfowethu, usifundela kahle izindaba, hhayi siyabonga mpela, siyihlala uyibambe njalo. Uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile Mbalula lo, ababa lwana ujwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ube wumane uMbalula lapha. Thina abantu gcwele South Africa babalekele iZanu PF yakhe leyo ivikela yona ufikile Mbalula wabaloka kwananga lo. Thina sifuna abantu bebuswe ngendlela yena iANC yakhe ibusa kahle abantu, yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe. Yena uzodefenda ibandla leZanu PF baba, sizecela usihloniphe kancane, cela usihloniphe mpela. Sibuye laphana ke kuma election laphana, abantu kabangakhohliswa iZanu PF, kabavotele elinye ibandla upresident, elinye ibandla nothi iZanu PF. IZanu PF sibakhothisa kakhulu abantu, sifuna utshintsho. 43 years lokukhothisa into eyi-1, hayi ayiphumi ibandla leZanu PF.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abaholi bebuthola kwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevei Slovonika lo Valeri Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba Kandi, ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho leRussia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi kekuze sokuthi kube lo mvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho, ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuke kwenzakala ngaphambili lokhu baba ilizwe, ngingazi njalo kusiye emuva. Kodwa ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho. Kangimangali ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala. Angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzawuba khona ubuzima lapha, wahle wabaleka. Kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi. Kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule. Iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho. Mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho eleRussia lokhu lilizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe leRussia yelokhu elilizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami. Kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzekele ukuthi amabutho ahlamuke. Ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo, libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin. Ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le eAfrika liyediliza, liye khona le Middle East liyediliza, anti khathesi beselifake lapha e-Ukraine ukuthi liyediliza. Kodwa ke angazi ukuthi khonapho lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ayephekela abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months ku 1 year 7 months kunapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukweliqegisa ilizwe leRussia ukuthi iyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubu superpower balo bungathi sebungathi buba lo mbuzo kancinyane ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa isikhali ezinkulu besebenzisa lokho kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Alo ke ngumnomzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Igama nguChris Gande libele mpela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.